izi esiqoqele Studio 7 zithi zithwele nzima ukuthi zwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhutshwa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho ke sicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mitch Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besiswenene ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi siqubani okhuluma ngaso njani njani. Abakulaleli babengazwisisi bona abasebenzisi ukuthi basebenzise ama-chapters kuphela. So abantu laba khonokho kuyasihlupha njalo lasezifundweni ezikoleni ukuthi kubuye kuqatshwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini ngoba yena yedwa uyabe engazwisisisi ini isiNdebele nesiquse izinto akhuluma ngazo.
Umnumzana Qhubekani Mahlangu wesiqintini senzwananzi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besizwa ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha.
Ubunzima obunye esihlangana labo ukuthi khona siphonga ubona this time kulabantu abaphonga ukuthi bafuna ukumayina sebedrile isigoda sangesithole information bafika nje badrile umgodi kwaba ukuthi bayasebenza singakwazi. Sizama khona ukuthi nxa bezabuya sigqinisane nabo ukuthi nasibe ngama-first preference kuleyo ndawo ngoba indawo leyo ngeyethu. Ebantwini belifane nabo ngifisa ukuthi ngayo kuyavuma ukuthi khona sanelise ukubonana leziphathamandla zizwe sikufunayo lesingakufuniyo phakathi kwezigaba zethu.
Umeli weLupane East edalela ephalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsinda baphendule.
Silohlupho esibhekane lalo olabantwana ikakhulu eprimary ku-education, abantwana abafundiswa ngamatitsha angakwanisi ulimi olukhulunywa ngabantwana. Kunjalo-ke udaba lolo siluhambisile phezulu ku-public service laku-education ukuthi beyabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba. I-public service ibiqhatsha amatitsha ingazange yaconsider ukuthi uticha wangkhona uvela kuphi umhlubulo.
UDube uyaphambili egcizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ungabe kungembiwa na.
Kumele ukuthi kubonakale ukuthi yizo yini kulama minerals kuleyo ndawo. Kumele ukuthi kwenze i-exploration. So ke abantu abaye begebha labo abantu abaye besenza i-exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa u-explorer uyabhoda yonke indawo. Then nxa sebekutholileke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulume lezakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonoko njalo izakhamizi zibenefitane.
Abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Josiah Skhosana ohlala eMatundulwini Village ngomunye wababelo mcabango onje.
Lapha sithola udubo lwemali lapha. Hayi imali ke yona yinkinga. Ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise kodwa mina ngile mali engiyihola epentsheni but nginayiso. Lapha kunzima. Lapha uyakwazi la njengoba wasuka nje khona. Alapha kunzima
lapha.
Alapha kunzima lapha. Sasithe encini njengoba ukhulu la esebenzisa zimthe down kubuya lundoda la uyatshintsha
kufanana.
Izakhamizi zeLupaka Village eziswelayo ziyaholiswa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU PF. Unkosikazi Pretty Msimanga uyatshiseka.
Mina ngu-ZANU PF ogcweleyo, mina ngiku-district ngu-PC. Inhlelo mazibuya zisilanda uzafica ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo bese kusithi thina abantu esisebenzela ikhadi sicine singasangenanga kulezo ndlela. So ngesikhathi nxa kuholisa khuma labezanu p f angazenisweli fisa ukuthi ngabe izanu ekholisayo ngabe lami ngiyathola ngidli njengabantu bonke ngendlela engisebenza ngayo nangendlela engithengwe ngayo emahofisini ngingadli kungene omunye ongasiwo ephathi yami ngakelo.
Banengi abazenzela inhlelo zokuziphilisa bathole inzuzo. iluba self help project hand in hand iqembu lezakamizenzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi
yayi project lesiye sikhathe sizwethibe labo babanja abalutshwana sasikhathe singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa sase sithi singeke sihlale nje kuphela sakhipha amadola ngenyanga sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthanisa sathi ngcono sithenge nini imbuzi sase sizifuya kimbuzi zona lezi saba lazo seziningi sase sithi besithini ukuzithengisa
iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala okwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele kube nentuthuko ezigabeni zabo kuqhatshwe abantu balapho kulungiswe indaba zemfundo lezempilakahle ngimana e-Studio 7 eluphane east igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.